sokuyizika desendaba ku VOA indebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wola mbulela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 19 kumphalakazi 2021 ngoKhethi Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu abaningi sebelungiselela ikhefu leChristmas eZimbabwe ngesikhathi limemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19.
Angiboni kuyinto enhle ukuhlanganisa abangane lezihlobo ngeChristmas.
Odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa uchova ibhayisikili esuka eGoli elubhekise eZimbabwe.
Injongo yami awenesi e-COVID-19.
Uzulu kuvalelisa ude wamavinga. Wayelwela ilungelo loluntu.
Ngizahlala ngimkhumbula njengomlweli wamalungelo okade lokuzimisela okukhulu.
Uyakhala ugogo othi kanikwa ukudla ngabalandeli ebandla leZANU-PF nohulumende.
Bathiwa kudla ukudla kuthiwa bona abezayo.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizosizwa kulo msakazo. Sebelungiselela ikhefu lekhisimusi eZimbabwe loba limemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19 elibulele abantu abathathu izolo elizweni. Umavis Gama usethulela lolu daba.
Abantu abaningi bathi bazalandela iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ngekhefu lekhisimusi. Kube labanye njalo bathi kunzima ukwenza lokhu ngesikhathi behlangana nezihlobo labangane. Bathi bayakunanzelela ukuba liyamemetheka igciwane le-COVID-19 eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. Ngakho ke lilakho ukumemetheka ngamandla ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Umnumzana Joseph Dube ohlala koBulawayo uthi akumelanga abantu bebuthane ngekhefu leli.
Angiboni kuyinto enhle ukuhlanganisa abangane lezihlobo ngekhisimusi senza imithimba ethize ngesikhathi lesi se-COVID. Ongasi COVID yodwa eseyisabelayo leflu lesigcwele indawo yonke.
Umnumzana Pastor Mpofu uyakusekela lokhu.
Mina, because of this new variant Omicron, as long talong as wakuhle, I wouldn't want to expose him kakhulu. So it's just Christmas with the inner cycle, your family yetu. Just gonna be there, labazali, endlini, enjoying the meals, the Christmas, and mitya was puti zezi 7 colors. Ngizabe ngizirelaxele nje endlini.
Kodwa unkosikazi Agnes Mlilo uthi uyabe ezijabulela lezihlobo loba limemetheka igciwane le-COVID-19.
Angiboni ukuthi li-corona yedlula leyi 5 years. So litsho ukuthi singaspenda 5 years singavisithelanga ama-friends le-family. Hayi ke mina ngiyavisithela i-family yami.
Unkosazana Odetha Ngowe laye uthi uzahlangana lezihlobo ngekhefu lekhisimusi.
Leli kefu le Christmas sizayenza lokho sakwenza ngomnyaka ophelileyo odlulile. Sahlangana lezihlobo, sakosa inyama, sajabula thina, COVID or no COVID.
UJunior Moyo uthi uzakwethekelela labo acabangela ukuba kabalagciwane le COVID-19.
Mina engingakwenza ukuthi ungakhuluma lezihlobo nabangani, babuze ukuthi bona basesimeni esinjani. Lami ngizitheke ukuthi ngisesimeni esinjani. Then if phakathi kwethungelo le-COVID ngizokhona ukubavakatshela, but if kuyabe kulowo le-COVID lami angeke ngivakatshe ngoba ngizobe ngingafuni ukuba le-COVID.
Unkosikazi Martha Sibanda ohlala e-Country Park koBulawayo uthi kayisoze ibe mnandi ikhisimusi yalo nyaka ngoba abantu besesaba ukuhlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19.
Ngibone ngani ayisoze yajabulisa kakhulu. Ngoba abantu abasoze bachilise ngendlela abakhangelele ngayo ngendaba ye-COVID. Abanye futhi bazayihleka ukuvakatshela ezinye izihlobo, especially labo abasemazweni, ukuthi bafinyelele uzofika ngapha eZimbabwe kuyabe kunzima kakhulu ngendaba ye-COVID. Bone ngani okunye abazabe bekwenza abantu ikuthi abantu bazalele ezindlini zabo ngendlela yokuthi besesaba umkhuhlane we-COVID.
Kuyabe kungela bantu lonyaka emzini kankosikazi Lois Mabhena ngenxa ye-COVID-19.
Ngoba ngenxa yomkhuhlane lo omemethekayo kakhulu we-COVID-19 ospreadayo. So mina lemuli yami umbona sizadlala sisodwa lemuli yami singavakatshanga. Njalo kunye izihlobo zethu ezikhathana kababuyanga. Thina silokuthi nxa izihlobo zingabuya sihlangane sibe baningi kudliwe kube mnandi kujajulwe. But lo nyaka hayi kuzabe kulomahluko.
Abezempilakahle baxwayisa abantu ukuba bengayekethisi iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 otholakale ebantwini abedlula inkulungwane ezimbili 2106 izolo eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kusenjalo umnumzana Mary Ndlovu odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa uchova ibhayisikili esenzela ukulimukisa uzulu ngobubi bomkhuhlane we-COVID-19. Usesendleleni elubhekise obulawayo. Sikhokela ye esefika eMusina.
Injongo yami awareness e-COVID-19 kanye nje neminye imikhuhlane engabe ikhona esiyitholayo. Ngoba ma ungakhumbula ukuthi i-COVID ibuye ngeumnyaka ka-2019. Abanye baba nayo, abanye bayasinda, abanye bayashona, abanye bayaphila. So kuyikuthanda kwaNkulunkulu konke lokho. So ngizokuthanda ukukusho ukuthi abantu bakhuthazeke ukuthi behambe be-tester i-COVID-19, be-vaccinate. Sizame ukuthi sisebenzise imithi le esiyitholayo lapha. Okwamanje ngoba ngisendleleni ngisaphumula nje okwemzuzwana nje ngizoqala futhi uhambo lwami. Okwamanje sengenze i-100 kilometers lapha e-Hammanskraal. Abaningi bahamba bechama uta, abanye bangisapota, abanye uyabubona ukuthi umuntu ubuhlungu. Kodwa-ke hhayi okwamanje nje isimo besiseseright. And into engizwisa ubuhlungu ifamily yami ayimvumelanga ukuthi ngihambe lolu hambo. Kodwa mina ngokuzimisela kwami ngizamile ukuthi ngiluthathe lolu hambo. Ngoba khona manje bayafona, abanye bangihalalisela uhambo oluhle, abanye bayakhala. So into yakhona nami ingizwisa ubuhlungu.
Uwenze ngaliphi konke lokhu baba?
Kunje unkosikazi ubekakhala engavuni ngihambe. So into yakhona eyangizwisa ubuhlungu. Kodwa omunye sizozitshela ukuthi hhayi unemali or akanamali. Mina into engizothanda kuyisho nje ukuthi anginamali, akekho nje umuntu onginikeza imali, njalo ngingumuntu ongasebenziyo. Ngiziphilela nje ngokugibela amabhayisikili, abaningi nje bangazi. So hayi okuningi bengithanda ukuthi ngikukhulume mase ngiseduze nasekhaya.
Lo ngumnumzana Mary Ndlovu odabuka kwele Zimbabwe ohlala kwele South Africa. Sixoxe laye eduzane leMusina. Wayelwela ilungelo loluntu umnumzana Dewa Mavinga ungcwatshwe namuhla eJivu esabelweni seMashonaland East. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Izihlobo, abangane, abalela ilungelo loluntu labezombangazwe bathe gwaqa emzini kaMavinga lapho abamvalelise khona bencoma imisebenzi yakhe. Umnumzana Themba Chiveya okuhlanganiswe Center for Democracy and Peace Advocates ngomunye wabavalelise uMavinga othela amaviki amabili wabhubha.
Udewa Mavinga ngizahlala ngimkhumbula njengomlweli wamalungelo okade lokuzimisela okukhulu ekulweleni amalungelo oluntu. Njalo ube ngumuntu okade elobuqotho emsebenzini wakhe wokulwela amalungelo. Ube ngumuntu okade senelisa ukusebenza labantu bonke kungalandi lokuthi ngumuntu oyabe ekusigaba lesikhundla siphi
umnumzana Pride Mkhono owasebenza noMavinga kuhlanganisa iCrisis in Zimbabwe Coalition laye unxume kakhulu imisebenzi kaMavinga
mina njengomunye obalela amalungelo abantu ngikhumbula impilo kamuyi umnumzana uDewa Mavinga lo obe ngudirector wo Human Rights Watch kahle kahle kanye lokuba yililoya lamalungelo abantu esingathi human rights lawyer njengomuntu obelothando ngelizwe lakhe leZimbabwe efuna ukuthi abantu bonke bebekholisa amalungelo abo lawo asemthethweni constitution kanye la kwamanye ama conventions iZimbabwe eyawasayinayo njengabo United Nations Declaration for Human Rights la African Charter for People for Human and People's Rights lokhu bekuyenza bhala ama incwadi eziningi kakhulu kankathela ukuthi uhulumende weZimbabwe ebe elungisisa udaba oluhluphayo kakhulu olwamalungelo abantu kodwa bengagcini kuphela eZimbabwe bebamba iSouthern Africa yonke
isikhulumeni sebandla leMDCT umnumzana Witness Dube uthi kumele kube lesifundo esikhulu ngomsebenzi owenziwa nguMavinga
lizakhumbula uDewa Mavinga njengeqhawe ngoba ubengumuntu obelwela ilungelo labantu zikhathi zonke ubengumuntu obehlala eqaphile ukuthi akhulume iqiniso engelakwesaba engelafavor njalo ubengumuntu obesenza ukuthi uhulumende azikhuze kokuningi akade engakwenza okuhlukumeza amalungelo labantu ngakho ilizwe leZimbabwe lilahlekelo kakhulu
uMavinga owasebenzela kuhlanganiso eHuman Rights Watch waziwa kakhulu ngokulwela ilungelo loluntu lokuchothoza uhulumende ngendlela ezakhayo akwaziwa ukuba wabulawa yini kwele South Africa uchiye umkakhe uFiona labantwana abane ngimele iStudio 7 ngumlondolozi Ndlovu
wezemaphandleni namhla zisenkabazwe uhlelo lwezemaphandleni uEdward Chisa Sibanda uxoxa logogo othi uncitshwa ukudla nguhulumende
gogo ayijambambo ule 94 years ulapha uthenfed evungu kuhamba njani kati gogo impilo ikhanya inzima uthi inzima kuhamba njani
inzima sibi kakhulu akuthiwa kudla sayinzikuza kuthiwa bona abezayo
kuphiwa bezalo kusenziwa ngubani lokho
kusenziwa ngomunye umbusi nangagogombeza unyakagogombeza ngibona laba basiphuku abapha abantu ukudla
bathi uphile ngani wena
hhayi bade
bakwazi ukuthi asowezalo
kusukela kusesele umunyanga ngokalo azange ngikholile uhlelo kuze kubela namhla
nxa bekhuluma labo bathi uyababona ukube labo
yabangithi kuyabhaliswa wabhaliswa belamnithiswa sisafuna
ungaki kuyini wena uvele uyiphi iphathi
mina ngi-MDC
ukuye-DC wasukela kudala ukwe-MDC
MDC
ngo-99 wathi wayingeni abantu bezano bengitsho gogo ngibuye nomuntu wezano yedwa ngicela ube lapha ndoda ugogo nawe wena ukuzana nxa ubona umuntu omdala ongakale imncitshi ukudla uthini
lapha kule system embi politics abantu abanezalukazi amaxhephu ugogo over age basebenzisa ipolitics abalandi abazali abasizalayo abemfika abantu abadala abadabulayo lungu MDC lungwali party but akusebenzi khonokho yibo asidabulayo abasizalayo la abazali bethu akula politics phakathi ekudleni mina ngihole ngingumntwana ngine-35 years 45 years 50 years but 98 100 years 103 ngaphatheni lutho kunceda ngani khona
alikukhulumi lemhlanganweni wenu
siyakukhomba
kwabekwenza kwabe kuyini kwangosoyilini abantu bezalo
ngabantu bezalo ipolitics ngabantu bezalo straight direct ngabezalo
ngangithabisa ukuthi wena uwezalo ukhona umqinisele ngayo
ye ngabezalo straight ababafuni babali bafike ngabazali babo abantu nasempilini abo abasizalayo singabasizukulwane
kodwa nje izanga ake MTC MTC kodwa noma sidabula igogo lapha silapha thina singabo lapha
abagogo longubizile uyangibone lapha wena uyangibone gogo
yangibone kakhulu kaphesini
uyanga utshela ukuthi ugogo uyadibeka liyakali kwakudla iwelfare
uyanyuka soja kwefeka ihole
so nxa batshela abanye bakho bathini
bathi ngabe MTC babanyuka bathi ngabe MTC why ngabezinga why kodwa noma sidabulayo abasizanayo bengabazali ukhoko ugogo Nana 35 years, 45 years. But you hold everything. Everything. Look at all you got.
Lapha sizwe uEzra Chisa Spanda ekhuluma logogo uAida Mbambo ohlala eNkabazwe. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza sikhuluma ngapha eVoice of America eseWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo sesihlangene sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ngothi lo United Nations olubona ngelungelo loluntu selihlolisisa ukubulawa kwabantu libutho esabalinise Tigray kwele Ethiopia. Kubikwa uba ibutho libulala abantu mahlana ngesikhathi sidinga amalucatsha. Uhulumende naye uthi amalucatsha yiwo abulala abantu abaningi endaweni le. Abantu abaningi batshengisene emgwaqweni namuhla ezigodlweni zakwele Sudan besola ukuhluthunwa kwentambo zombuso lemoto elaphinda labisela esikhundleni umkhokheli kahulumende u-Abdalla Hamdok. Bathi owavunyelwa nawo-Hamdok lemoto ayisikho ababuthisela u-Omar al-Bashir esikhundleni ngomnyaka ka-2019. Lokhu kubikwa ngumsakazo we-Voice of America. Umongameli Joseph Biden izolo wethekelele ingcwaba lomkakhe wakuqala u-Nelia wafela engozini yomgwaqo lomntanakhe u-Naomi ngomnyaka ka-1972 esanda kukhethwa ukuba amele iDelaware ejele leSenate. Abantwana bakhe abangabafana uBo loHunter baphepha engozini le yamshiya esithibeni. Lokubumiwa yi-Associated Press. Lokuyisikhathi sezamasiko. Namhla silobaba uMbuso Ngwenya, ingcweti kwezamasiko esintu, sixoxa ngomkhuba wokuchinza.
Baba uDube, isiko lokuchinza leli liyisiko elijule kakhulu. Kangangokuthi angisoze ngiye ekujuleni kwalo ngoba lalihambisana nemfihlo yesizwe. Njengoba uzokhumbula ukuthi ukuchinza lokho kwakuhambisana nokwetshwama noma ukwetshwama. Ukwetshwama lokhu kwakulisiko elalingelokubonga ukudla okutholakala emasimini. Uzokhumbula ukuthi endulo ngesikhathi samakhosi uZulu noma ngithi amahlabezulu ayengavunyelwa ukuthi adle ukudla osekuvuthiwe emasimini ngaphandle kokuba inkosi ikugunyaze lokho. Lokho ke kwakugunyazwa ngokuthi kwenziwe lowo mkhosi wokwetshwama wawuphindwe kabili ke wawuyizigaba ezimbili. Okwakukhona esokuqala isigaba sakhona kuphinde futhi kube khona esesibili. Esakuqala ke kulemkhuba eyayisenziwa kakhulu lapho isizwe sasibuthana komkhulu laphana kwenziwa imkhuba engeke ngize ngiyiqambe kodwa eminye yangiyazi. Angiyiqambi ngoba ijule kakhulu ithinta isiko lasendlunkulu.
Ye, siyakuzwa kakhulu baba Ngwenya. Qhubekela phambili sibili utshela abantu ukuthi kwakusenzakala.
Elesibili kwakusiba ileli eloku amabutho ayebamba inkunzi beyiklinya inkunzi leyana beyibhukudele ize ife beyibulala ngezandla bengayigwazanga ngomkhonto noma bengasebenzisanga sikhali. Yikho okwakubizwa kuthiwa yikwetshwama. Bese kuthi ke ngemva kwalokho kuzathi izigaba zonke zizafika laphana lokuyake kukhiwe emasimini okukholwa ukuthi sekuvuthiwe lokho kwakusenziwa ukuthi ke kwakuhamba izalukazi ezazingasangeni engizathi mina emacansini njalo futhi esesiphelele izinsuku zaso ngethemba abazwa ngizwa abalalela ukuthi lapha nzama ukukhuluma isintu bese kusiba lezi labantwana abancane nje abangakazi lutho nakhona lapho futhi ngicabanga ukuthi abalalela bazangizwa ukuthi mangithi abangakazi lutho ngisho ukuthi abantwana bamsulwa babe hamba ke lalezi zalukazi emasimini bengena kuwo wonke amasimu ezakhamizi zonke behamba bequnta ke lokho okucaba ukucaca ngalokuthi sekuvuthiwe hamba bekuqunta bekuqunta behamba nako bekubuthelele kuzothwala ke kuyiwe khona leko komkhulu
ayi singagciba khona pho baba ngwenya
ngaso kufika khona lokho komkhulu kwinkosi yona eyizanikeza kwenza isiko nje elalithinta kakhulu uqiniswa kwesizwe ngemva kwalokho inkosi isizogunyaza ke ukuthi hayi uZulu wonke sengaqala manje ukuthi adle emasimini adla soku izilimo eziyabe sezivuthiwe kwakungavunyelwa ngempela ukuthi umuntu atholakala esidla inkosi ngakagunyazi esingathi thina yiku officializer ngolwimi lesimanje kwakufanele inkosi iqale ku officialize kukhona ke imithandana yayisenziwa khona lapho kuze lelo siko phela libe isiko elizabikwa nakwabaphansi ukuthi ke kubonge nomvele inqanga ukuthi ukwazela ukuthi isizwe sakhe asinikeze ukudla bese kuvunyelwa ke bonke abantu ukuthi ayisebengadla kwakuthi ke nxa kuchinswa khona lapho abantu bazobe sebetheba ke ngalokho kudla okuvela emasimini betheba nje amalungu omzimba wonke ukuthi adoloqina doloqina doloqina nokuyindlela ikhombisa ukuthi umuntu unikezwa amandla avela ezilimweni ukuthi aqine ngempela nxa esekudlile lokukudla abe yindoda noma abe ngumama ozoqinisa umuntu
aye wona mhlasuma lapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu zuku zonke besiqupha lomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko ngethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo
senganamasiko wesenzi emandla nobaba mkhulu
sibe sizwe ezokholo lesikristu silontukamene komo
Niyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyabonga ukwamukela kuhlelo
usiphatheleni lamhlanje
Nizabala ku-Isaiah chapter 9, verse 6. Ngokuba sizalelwe umntwana, siphiwa indodana, umbuso uzakuba semahlombe akhe. Negama lakhe liyakuthiwa umluleki omangalisayo, uNkulunkulu onamandla, uyise ongunaphakade, inkosi yokuthula. Ngiyabona ukuthi kuleviki leviki lelandelayo kulokuphithizela sonke sikhangelele ukuthokozelela ilanga silibeka ngokuthi ngelokuzala kukaJesu ilanga leKhisimusi eleChristmas kodwa kuqakathekile ke ukuthi sizwisise ukuthi kutshoni njalo ke sithokozelane okokuqala siyahlangana naye lapho Isaiah esithi yena sizokuzalela umntwana sizokuphiwa indodana ngoba umbuso uyabophezulu kwamahlombe akhe kutshoni lokhu okokuqala sinanzelela ukuzehlisa okwenziwa uNkulunkulu bengathi umusa kaNkulunkulu kithi thina bantu ngenxa yokuthi sasisehlukanisiwe laye uNkulunkulu simele njalo sibe ngabantu abaza kuba ngaphansi kolaka lwakhe kodwa uNkulunkulu wananzelela ngomusa wakhe ukuba kuyadakala ukuba abantu basindiswe wadinga yonke into ingilosi kumbe singathi abantu amaprofitha wonke kwakungeke kwenzakala kwadingakala ukuthi indodana yakhe eyodwa ibe yiyo ezayo ngakho kokuqala siyananzelela lapho Isaiah ukuthi ngokuba sesizalelwe umntwana uNkulunkulu wabuya engumntwana wazalwa engumntwana engumuntu enjengathi esenzela ukuthi azwisise njalo akwanise ukuthi abe ingxenye yethu ukwenzela ukuthi nxa esindisa kungathiwa hayi wayekwanisa ukumelana lesono ngoba wayeyingilosi kodwa wamelana lesono wamelana lokuhlukuluzwa lapha emhlabeni enjengathi engumuntu wenyama njengathi ukuzala kwakhe yena uJesu kwayivele kumangalisa ngenxa yokuthi umamakhe wamzala engazange ahlangane lo muntu ongubaba wazalwa ngamandla kamoya oyingcwele ilizwi likaNkulunkulu lithi lona siphiwe indodana uAdamu wokuqala owayengumuntu wehlulwa yisono kodwa uAdamu wesibili owayenguJesu Kristu wasinqoba kisono esiphambanweni ngokunqoba kwakhe isono lokuchithakala kwegazi lakhe wasenzela waphawula ke isivumelwano esitsha phakathi kwethu laye uNkulunkulu esenza ukuthi sibe ngabantwana bakaNkulunkulu nanzi indaba ezinhle okwesithathu bengifuna ukugcizelela yonke imini imbuso izokuphela kumbe kungabe kungamakhosi kumbe kungabe kungamapresident kumbe kungabe kungabo queen labo king kuyaphela konke kuyothabalala kodwa umbuso wakhe ongaphezu kwamahlombe akuJesu kawusozuphele ukhona kuze kube naphakade umlaleli wami ngifuna ucabange ngalindlela sikholisa silungisele iKhisimusi asithokozelene nini ukuthi uNkulunkulu wehla engumuntu njalo eyindodana ezosindisa ezosikhulule esonweni
kuyibhethe mfundisi
sasithandazeneni baba ngegama likaJesu siyabonga ukuza kukaJesu eyindodana ezosifindisa njalo esikhulula lapha emhlabeni baba sesithandaza ukuba ngabe ngokuzwa lilizwi lingangena enhliziyweni zethu uJesu azalwe kakutsha phakathi kwenhliziyo zethu asikhulule esonweni ngegama likaJesu niyathandaza
lo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisfanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkomo
siyabonga kakhulu untungami linkomo Kuhlelo lwabatsha ake sizwe ukezwa uThisa Sibanda exoxa losakhulayo ohlala eLower Gweru.
Justin Jabavu. Wenzani lapha mnumzana Jabavu? Mina ngizwa ngokugebha nje. Ngiphila ngokugebha ndodayo. Yikuwumphisa ukuthi ugebhani phela. Igolide. Ulithengise na. Ulithengise emayini ezimayini ezinza. Ebantwini labathengayo.
Hayi, umayini.
Uyimenexa ishamruk mine kendisa bona. Kunjani kodwa kunzima ukukhona ihlala nabo lapha le?
Kunzima isikhathi kodwa kubanjiwe. Akuphileki ukugebheni lapho ngoba emamayini wendawo. La ma-price angikhona egolide. Sicinisekelwa ngamabhondi. Izinto azadingeki ngamabhondi.
Libanjelwa njani? Ngasilebanjela.
Kunje kuthengwa amabhondi. Kuthengwa i-user, i-gold nge-user yi 50 something, 52. But we find ukuthi wona kuboneka imayini wangkhona bathenga amadla. Babe kufana ukuthi bakuthenga ama 20 something befake i-bond. Nxa su-rate ngoba hayi into zangkhona zinzima.
Wena ule muli?
Imbuli layo.
Ubaphilisa njani?
Hayi kuncengisa jisa, akulo ukwenza kuncengisa.
Uncengisa ubambabamba lapha nalapha
lapha nalapha
ukwenza ukuthi ugcwele kanti singalibona bagcwele lapho ugweja liyenza njani alilwi utshwala limazana
hayi akungokulwa kathi sakukho hayi kathi sakula kulo
azaba kutshaya wena
hayi hayi akazi njalo akazi njalo
kodwa kungani kungoba bakuphela bagebhela
kuhlangene omama bakhona bayagebha
Bage,
sizindawo ezijene, kulawo indawo ekhipha omama but mihlanga nabo baba futhi njalo.
Ayisho.
Lapha lizwe uEzra Thisa Sibanda exoxa losakhulayo ongutshekeja ohlala eLower Gweru. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Abantu abaningi sebelungiselela ikhefu leKhisimusi eZimbabwe ngesikhathi limemetheka ngamandla igcwane leCOVID-19. Odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa uthova ibhayisikili esuka eGoli elubhekise eZimbabwe. Uyakhala ugogo othi kanikwa ukudla ngabalandeli bebandla leZANU-PF lohulumende. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo uKristu.